So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Amukelani njabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 10 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Umhlaba kawunoni, umhlaba kawusuthi. Silahlekile kakhulu koBulawayo ukubhubha kukadokotela Muriel Phalala. Udokotela obesiza abantu abaningi kakhulu, omama abaningi kakhulu basizile, ubelethisa abantu abaningi. UMuriel besebenza labantu, abantu bebazi, ubewuthanda umsebenzi wakhe.
Umoyi uDokotela Muriel Selma Falala osanda ukubhubha unikwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe eyeLiberation War Hero njalo ungcwatshwe namuhla.
Masikhange ne-economy ngibona njengani kungasinceda, kodwa esingakwazide ukuthi nxa sebeqedelane izivumelwano zabo zihamba kanjani, zinceda kanjani emphakathini.
Umhlangano we-Joint Cooperation Meeting phakathi kweleZimbabwe leMozambique uqalisile namuhla eHarare lapho okuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UDokotela Muriel Selma Falala obedume kakhulu koBulawayo isazakala ngokusebenzela uZulu obhubhe ngeviki edluleyo unikwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe eLiberation War Hero nguhulumende. Lokhu kubikwe lilunga lePolitbureau kubandla leZANU-PF uMnumzana Chinga Dube enkonzweni yokuvalelisa uDr. Falala e-amphitheatre koBulawayo. Intatheli zindaba yeStudio 7, u-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi zakoBulawayo ezigoqela iziphathamandla zikahulumende, abazempilakahle nakwezinye inhlangathi zempilo babuye ngobuningi babo bathi gwaqa e-amphitheatre bezovalelisa uDokotela Falala. Iningi labakhulume emngcwabeni kaDr. Falala baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu ikulahlekela kwalomhlubulo welizwe kanye nelizwe lonke ngumuntu obesebenzela uZulu. Unkosikazi Julie Ncube umphathintambo wedolobha lakoBulawayo ngomunye wabo.
Silahlekelwe ngudokotela wethu, udokotela osebenze kakhulu lakoBulawayo, osebenzela isizwe. Sithanda ukukhala kunye lemuli imuli akuFalala, sikhala ndawonye. Imuli kaBulawayo, imuli emathibholobeni ilimazile kakhulu. Ngiyabonga
uDokotela Falala. Ube lilunga lenhlanganiso zempilakahle eziningi kweleZimbabwe lakuze kwazi le-Africa. Umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya usebenze kakhulu lo muyi.
Silahlekelwe kakhulu ngoDokotela Falala, ube ngumuntu oncedisa kakhulu abantu lapha koBulawayo. Belethisa omama ngudokotela oqakatheke kakhulu. Sizasala sidubeka kakhulu lapha koBulawayo. Sibuhlungu kakhulu ngokuthi namhla simbekile phansi ufe ngengozi yemota esizwisa ubuhlungu kakhulu.
Unkosikazi Emily Sibanda omunye owasizwa nguFalala oveza ubuhlungu abuzwayo ngalimfa.
UDr. Falala wanceda kakhulu. Ngangijala ukuhamba khonaphana egaleni nasilo mntana nami, she's asthmatic and ngelanga lona lelo she had a very severe one and I almost lost umntwana nalo. Ngathi ngifika la wahle wambona vele phakathi khonaphana, wahle waphuma wamelela phandle. From there wahle wamthatha sibili waba life for 1 full hour loku ehlezi eceleni vele emmonitha ibona ngoba i-oxygen yakhe yayisiphansi.
UDokotela Falala obesaziwa kakhulu ngobungcwethu bakhe bokubelethisa kuhle omama. Unkosikazi Lucia Dube ebengumngane kadokotela.
Ube ngumuntu oqakathekileyo kithi, ikakhulu thina abantu besifazane. Wabelethisa abantu abaningi, abanye namhlanje sebenze labo bengodokotela abadlula ezandleni zakhe. iBulawayo ilahlekile bakithi.
umsakazi onodumo ononceba Mkandla wasebenza kunhlelo zempila kahle edolobheni lakobulawayo lomuyi.
Umhlaba kaunoni, umhlaba kawusuthi. Silahlekile kakhulu kobulawayo ukubhubha kukadokotela Muriel Falala. Udokotela ubesiza abantu abaningi kakhulu, omama abaningi kakhulu basizile, ubelethisa abantu abaningi. UMuriel ubesebenza labantu, abantu bebazi ube uthanda umsebenzi wakhe.
Udokotela Falala wahamba empini esemncane ekubandla lezabu eZambia, wasuka wathunyelwa eRussia ukuyafundela kuba ngudokotela. Ekutholeni uzibuse usebenze esibhedlela sempilo okwesikhathi eside, wagcina ivula esakhe esibhedlela njalo ubhubhe eseleminyaka engamathumi ayisithupha lasishiyagalolunye 69. Esengumqondisi we-Garland House ekhokhela odokotela abaningi. Usebenze njalo labanye odokotela abagoqela odokotela uSururu abaqalisa uhlelo lwe-Family Medicine kobulawayo, njalo befundisa abanye odokotela abafuna ukuba zingcwethu kwezokwelapha ekolitshini elikhulu ele-National University of Science and Technology, NUST. Ulahlekelwe ubulawayo omuhle uZulu esithi kelale ngokuthula indlovukazi. Ngimele iStudio 7 ngapha ngokubulawayo igama lami as a Jesus Banda.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kubhobhe oyedwa ngo-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Abahlolwe batholakala belegcikwane leli babengamachumi phose amane 37 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,500, ukuthi abahlatshwe eyesibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7,800. Asebebhubhe ngenxa yalo mkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,600 phakathi kwabatholakale belomkhuhlane lo izolo. Oyedwa ngowesinye isikolo kobulawayo, kuthi omunye ngowesemanikaland. Umhlangano we-Joint Cooperation Meeting phakathi kweleZimbabwe leMozambique uqalisile namhla eHarare, lapho kuhlafunwa khona iziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe amabili. Amazwe la asayinelana izivumelwano eziyisithupha eminyakeni eyisishiyagalombili edluleyo, njalo aphakathi kokucubungula eziphathelane lokuthengiselana ezokulima lokunye okuninginingi emhlanganweni lo ozathatha amalanga amathathu. Ukuze sihlaziye ukuthi umhlangano lo uphathisa njani eZimbabwe, sixoxa lomnumzana Masimba Kucheva, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngibona njengakuqathi ngesifile ukuthi sibe lobudlelwano lamanye amazwe, kungathinani ukuthi iMozambique yini kumbe ngelinye ilizwe, kodwa nxa sikhangele iMozambique siyakwazi ukuthi ngomakhelwano wethu, njalo silobudlelwano obukhulu kakhulu ukusukela esikhathini sisempini laphana kukhulula iZimbabwe. So ngibona njengalobudlelwano luqakathekile kakhulu. Nxa sikhangele i-economy ngibona njengani kungasinceda, kodwa esingakwaziyo ukuthi nxa sebeqedelane izivumelwano zabo zihamba kanjani, zisinceda kanjani emphakathini, ikakhulu xa sikhangele ukuthi zinceda i-economy yaleli lizwe. So ngibona njengani engxenye kumele kube kucace isibili ukuthi nxa siyenza imihlangano enjengaleyo sincedakala njani nje ngomphakathi weZimbabwe.
Ye, ngezinye indlela isho ukuthi ngabe uhulumende ule ndlela ayazisa ngayo abantu ukuthi kuyini ilizwe elikutholayo kulezi izivumelwano, njalo kunganceda ngayo.
Kungasinceda nxa singakwazi ukuthi kulesivumelwano esithize ukuthi thina singancedakala njani njengosomabhizimusi kumbe njengabantu makhazi. Ngoba esikuvame sikubone ukuthi izivumelwano siyazenza, imihlangano siyayenza, kodwa asibone ukuthi ekugcineni thina umphakathi sincedakala njani. So kumele uhulumende abe le ndlela yokuthi asichathisele ukuthi njengomphakathi thina sizancedakala ngendlela eyithize, asichathisele ukuthi indlela yakhona iyiphi yakhona. so that thina njengosomabhizinisi kumbe njengomphakathi sibe sikhangelele imihlangano enjengaleyi njengoba isincedisa thina njengomphakathi.
Sesikhangela wonke amazwe ase-Afrika kumbe ku-SADC, yiwaphi angasiza kakhulu eleZimbabwe kwezomnotho?
Nxa ngikhangele bona njengani ilizwe elinjenge-South Africa, ngoba i-trade earning iphakathi kweZimbabwe le-South Africa. IMozambique ingasinceda sibili nxa kuyikuthi siyafuna ukuthi sisebenzise i-experience yabo ku-mining njengoba sesithole i-oil. Sibona njengani layo iMozambique sithole i-oil. So singancedakala sibili nxa kuyikuthi siyasebenza kuhle le-Mozambique. Kodwa xa sikhangele into ze-trade ukuthengiselana, mbona njengani ele-South Africa liphambili kakhulu, yilo elingasinceda nxa kuyikuthi sikhuluma ngendaba ezokuthengiselana.
Lo umnumzana Masimba kutsherwa ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe esixoxelayo eseHarare. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udoko lwemikhuhlane yengqondo elizweni liyakhuphuka. Abohlangothi olwelapha imikhuhlane le esibhedlela se-Paris Nyathwa Group of Hospitals bathi sebenanzelele ukuba iningi labelatshwa lomkhuhlane imbangela yikuthatha okudakayo. Intathe yezindaba yethu Mavis Kamoso ethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe emkhosini owenzelwe e-Paris Nyathwa Hospital Psychiatric Unit wokunikezwa impahla kwabohlangothi olwelapha imikhuhlane yengqondo ngabebhanga le-Ecobank. Lolu ncedo lugoqela imithi ebikwa isilela kuzibhedlela zikahulumende njalo ibiza imali eningi kulabo abayithengisayo kuma-pharmacies. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi ngumsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro.
This donation by Ecobank goes a long way in alleviating the drug presence in the hospital here at Paris Nyathwa Hospital, and we are very grateful for those donations.
Lolu sizo esilutholiswe ngabe Ecobank luzosisiza kakhulu ukwehlisa udubo lokuswela imithi kulesi sibhedlela sase-Paris Nyathwa, njalo siyabonga kakhulu.
Ogcizelelwe ngumkhokheli we-Paris Nyathwa Hospital Psychiatric Unit uDokotela Fungi Majandu okuthaza ukudinga indlela zokuqeda okubangela le mikhuhlane.
It's good to raise awareness, which is to talk, but it's very much more important to act after the talking, so that when we say bring patients who have drug problems, who have depression, they come and we treat them, but after they go home they become community, right? And that they are embraced, and that at least in the community they can go back and again contribute to their society and work as well.
Kuhle ukukhuluma imikhuhlane yengqondo, kodwa makungapheleli ekukhulumeni kuphela. Kumele sithathe amanyathela ngemva kwalokho ukukhuluma ukwenzela ukuthi singabelapha labo abayabe beyigulile le mikhuhlane yengqondo, bayanelise ukubuyela emphakathini ukuya kuba yingxenye yawo njalo bamukeleke.
Oze emele abebhanga le-Ecobank umgcini sihlalo webhodi yaleli bhanga umnumzana Emmanuel Gwatizo ulandisa ngokubafuqe ukupha lesi sipho.
We are raising awareness on the importance of mental health and help reduce the stigma and discrimination in Zimbabwe. Research has shown that most people have a chance of having a mental health illness in their lives. Now the big question is, why is it that we don't talk much about mental illness in our everyday life? Why is there so much stigma and shame attached to mental illness? When people think about a person with physical injury, we show empathy and support toward them.
Sizama ukubonisa uZulu kwezokuqhakatheka kwemikhuhlane yengqondo kanye lokwehlisa udubo lokukhethwa kwalabo abagula lumkhuhlane eZimbabwe. Inhlolisiso esithe yenziwe iveza ukuba umuntu wonke unakho ukuhlaselwa yilo mkhuhlane wengqondo empilweni zabo. Umbuzo ngothi, kungani singaxoxisananga ngalolu daba lomkhuhlane wengqondo njengalokhu okwenzakala kweminye?
Unkosikazi Nosipho Mangena waseCoventry Park koBulawayo uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selungezelele kulolu dubo.
I-COVID-19 leyi thina njengezakhamizi ikakhulu thina esise-Country Park isi-affecte kakhulu njalo thina njengabazali endaweni entsha esiphila kiyo e-Country Park sigcine sesiphila njengabantu abasendaweni ekungasiyabo abangani baphakathi kwelizwe elingasilo lakibo nje sikhuluma ngomhlaba jikelele ngoba yindawo entsha siphila ngokupheka ngegasi siphila ngokuthi amanzi siwadinge
abekade bekulomkhosi ogoqela uhulumende bavumelele ukuba kumgqoka ukuthi inhlangothi ezijiyeneyo zihlanganyele ndawonye ukudinga indlela zokuqeda udubo lwemikhuhlane yengqondo esisanda eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kulabanye abeZimbabwe abathi amanye amabandla aphikisayo abunjelwa ukuphanda imali kube lamanye alenjongo yokuvuselela umbuso welizwe leZimbabwe. Bathi kuyadanisa ukuba amanye amandla abhidlika ngemva kokhetho. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abakhuthaza ukubunjwa kwamabandla aphikisa amaningi baphuqela elezaphu elikhuphelwa ngumnumzana Sibangelizwe Nkomo, umntakamuyi uJoshua Mxabuko Nkomo. Umnumzana Patrick Ndlovu wokubandla leli uthi amanye amabandla aphikisayo adinga imali kuphela.
Abantu nje abasidingela imali, abantu abasidingela esingathi political relevance, ngoba abaningi bakhona kabaziwa kwezepolitiki. Abantu nje abasidingela imali ngoba la mavoti abazawathola akangeni, akafiki i-threshold yeparlament ukuthi bathole i-political funding ku-government. So sibona nje abantu abathemba ukuthi nxa bebhalisile ukuthi bazinkokheli zamaqembu epolitiki baze bezathola ithuba lokuthi bangene ku-Poland bathole ama-twinkip lama-allowance. Hhayi, sibone nje ukuthi babuya nje ukuthi bazoncedisa ukuthi sikhulule ilizwe. Abaningi futhi abanye amaqembu akhona ngabalaba ababunjwa nge-State Security Agency ukuthi bazodunga amanzi nje kwezepolitiki kube lokuxokozela. Uthole i-ballot paper lilide lingangengalo yomuntu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube omunye wababumba inhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kunangokwenza kubunjwe amabandla aphikisayo eZimbabwe.
Amanye abunjwa libandla elibusayo elezano ukuze adunge amanzi. Kube sokusiba lamanye futhi abunjwa ngokungahambisani lalawo ayabe ekhona. Kuyikuthi lawa khona awabameli abantu, kuyabenza ukuthi babumbe amabandla abo. Abanye futhi kuba zingxabane ziyabe zikhona kulawo mabandla akhona. Abanye kube lubandlululo abaye belubone emabandleni lawo bese bephuma babumba wabo. Abanye futhi nje kube yikuzithandela izikhundla.
Uncube uphinde wathi
kukhona abanye esingathiwa ngabadinga imali. Njengesikubona kusenzakala kuPollard abantu asebephiwa ama Twin Cape khona kena kungabenza abantu babumbe awabo njengokhetho luzayo singawabona ebunjelwa khona lokho. Amabandla ajwayele ukuthi adilike isikhathi esiningi adilizwa kakhulu yikuthi ayabe ebunjwe kungelezi zizathu eziqinileyo kungekho akumelayo esingathi ideology. Amabandla khona abunjwa amanye ngabangane nje, abanye babumba kungumfazi lendoda babumbe ibandla lawo. Amabandla lawo siwabona engayindawo kodwa iyo mabandla abunjwe ngalokho esithi ideology kumbizimiso eziqinileyo awangeke ayisiwo adilikayo. Yilawo amabandla alokuphila okude alekusasa oyibonayo ukuthi ikusasa le ilokukhanya phambili.
Akunamthetho ovimba ukubunjwa kwamabandla eZimbabwe. Lawo athola amavoti athe xaxa kukhetho anuka ngurhulumente imali yokuqhuba inhlelo zawo phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika lithi seliqinisa umsebenzi wokulungiswa kwejekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ele booster elizahlatshwa labo abahlatshwa ekuqaliseni kwalolu hlelo. Libika njalo ukubana lokhu liqinisa umsebenzi wokuphathisa amazwe asathuthukayo ngoncedo lwamajekiseni lawa ukuze lawo afinyelele kuqedeni lolu bhubhane ngonyaka ozayo. Unobhala ubona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken wazise ngaleli nyathelo izolo esithi kunje sebelesivumelwano lenkampani elungisa imithi eJohnson and Johnson ukuthi ithumele amajekiseni endaweni ezileyimpi. Ukuthuthuka komsebenzi wokulungiswa kwempahla kusetshenziswa imishina yangalezinsuku eye-technology kubikwa sokuphathise kakhulu ukwenza impilo yababe umbutho kwele Melika eminyakeni engamashumi amabili edlileyo ibe lula. Uhlangothi olubona ngababe kubutho olwe-US Department of Veterans Affairs luthi kulabantu abazinkulungwane ezingaba ngamakhulu amabili lengxenye 250,000 abalahlekelwa yingalo kumbe unyawo kusukela ngonyaka ka-2000 kubangelwa imikhuhlane enjengeyitshukela i-diabetes. Kodwa ngokuthuthuka komsebenzi we-technology iningi selenelise ukuthola ingalo, inyawo nokunye zokuzikwazela eze-prosthetic asebenelise ukuzihambela nokuzisebenzela. Abantwana bedlula amashumi amabili abafele engozini yokutshela esikolweni edolobheni leMaradi kweleni nje babikwa bengcwatshwe izulu. Abantwana laba kade beleminyaka ephakathi kwemithathu ne-92 yokuzalwa babhubhe ngomvulo walimala kakubi abambalwa. UJose Maria Neves webandla lama-socialist ugcotshwe ukuba ngumongameli weleCape Verde izulu. UNeves uthembise ukuqinisa ubudlelwane lamazwe angentshonalanga yezwe lethu le-Afrika kanye lamanye amazwe akhuluma isiputukezi, njalo wathembisa ukuqinisa uzinza lokulondoloza ukuthula elizweni lakhe.
Namhla kuhlelo lwethu ku-Diaspora Forum esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe sixoxa loDuduzile Ndlovu owazakala ngegama lokuthi Ladi kwezomculo. ULadi useqale njalo ukulingisa. Asizweni ekhuluma loChris Gande weStudio 7.
Sanibonani, qala ngibonge njalo ukuthi nje nami emsakazweni. Mina ngidabuka eKhezi e-17 Mpango kodwa ngakhulela koBulawayo. Intombazane ethanda umculo ngineminyaka engu-31. Kodwa okwamanje ngikhuluma ngese-South Africa lapho ngisebenzela khona.
Ungasitshela ukuthi kwezomculo lapha usucule ingoma eziningi okunganani, njalo lo mhlobo wengoma siyabona ukubana uke wacula umculo kamaskandi kodwa usuguqukile. Ungasichasela nje ngamafithane ukuthi kuhamba njani?
Kwezomculo ingoma engilazo ngile album kamaskandi engayikhipha ngo-2010 enezingoma ezingu-8 album yeGospel kamaskandi. Ngase ngitshintsha ke from kumaskandi ngingena kulo mculo wamanje we-afropop, lamapiano. isizathu sokuthi ngintshintshe ukuthi uMaskandi ngabona sengathi abantu abawuthanda kakhulu ngabantu laba abakhulile, abantu abadala kakhulu, imajority yakhona bekungabantu abadala. So ngase ngithi mina okay, mina lapho bengibizwa khona ukuthi ngizophefoma bekungena nje iy'ngane, abantu nje abakhulile nje kancane. So ngase ngibona ukuthi okay, ngizame ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu. Ngabona kungcono ukuthi ngiyenze i-acropop, ngiyenze njalo namapiano just to accommodate everyone. So ngaphuma kumaskandi ngase ngingena kumapiano e-acropop.
Abalandeli bakho bakhangeleleni ngekhisimusi, kukhona yini obaphekela khona?
Kukhona kakhulu. Into engizoyisho ukuthi abantu balindele into emnandi engiyiphekayo. Ikhona ingoma engizoyikhipha ekupheleni kaNovemba ezojabulisa abantu nje, kube mnandi uDisemba wonke. So kukhona ingoma ezayo abantu bayilindele ezoba mnandi kakhulu. Into engiyibhekele ukuthi ngijabulise ama-fans wami nabalandeli abalandeli bami nabo bonke abasupporta uLadi. Umsebenzi wami nje ukuthi ngibajabulise. So khona okuzayo engiphekayo and ngiyajabula, ngiyathemba ukuthi futhi abantu bazoyithakazelela kakhulu.
Duduzile Ndlovu owazakala ngelokuthi Ladi obexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UDokotela Muriel Selma Falala obedume kakhulu koBulawayo, isazakala ngokusebenzela uZulu obhobheni eviki edluleyo, unikwe inhlonipho iqhawe lenkululeko yesizwe eLiberation War Hero. Umhlangano we-Joint Cooperation Meeting phakathi kwele Zimbabwe lele Mozambique uqalisile namhla eHarare, lapho kuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlangano sithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Yeah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.